Kuyisimanga esikhulu baba uNkomo ukubona isibalo seminyaka yabantu abasaphilayo abafika iminyaka efika lapha na kubo 120. Considering xa sithatha umzekeliso ofana nomnumzana uRobert Mugabe ukuthi sambona ukuthi wayesephose afike ku 100 years kodwa ke indlela ayesehlulukelwe ngayo, indlela ayesephele ngayo, engasela amandla ngayo, kodwa ke engumongameli njalo ele access to yonke medical solution ayeyinga msiza ukuthi aphile noma aqhubekele phambili ngempilo yakhe. Kodwa ke kwakutshengisela sobala ukuthi nxa useye wafika eminyakeni yabo 100 ukuyabo usuyisima kanjani. Ngibona ngathi kuyisimanga esikhulu kakhulu ukuthi kusase lento enjalo ukuthi abantu kulabantu eZimbabwe abale minyaka edlula 120. Kodwa ke nxa kungabe kuliqiniso okusho ukuthi singakubeka sithi ilizwe leZimbabwe yilizwe libusiseke kakhulu elokuthi lilabantu abadala kangaka, ngithemba ukuthi uZulu weZimbabwe uyafisa ukuthi ngabe ake ahlangane labo akabuzisise la ngokuthi i-diet yabo bavele bona baphila njani ukuze bafikise iminyaka engako, ngoba sisazi ukuthi isilinganiso sokuphila kulamalanga kwabantu bakithi eZimbabwe ngenxa yokuswela izinto eziningi njalo lokuhlangana bezana le mikhuhlane eminingi esikhona kulamalanga lokungatholakali kuhle ezokwelapha sokusenza ukuthi impilo ibe mfitshane kakhulu. Kodwa ke lokho kuyisimanga esikhulu.
Njengoba abaningi bengayikholwa limbiko Dube, kuyini okungenziwa ukuze livele iqiniso?
Ungachaya iqiniso sobala nxa sikhangela udaba olufana lalolu. Into yokuqala esingayithi sibeke mgceke ngiyokuthi kulezinto ezifana labo mabona kude engikholela ukuthi iTV abasebenza kweze TV bengayenelisa ukuthi bengahamba baye bavakatshela labo, kube lezitshengiselo noma baze batshengise lezithupha zabo ukuthi nampa bayaphila, batshengise le ndlela ababukeka ngayo ukuthi nampa bayaphila. Njalo bekungabe kuhle ukuthi akungabe ingxenye yama TV kuphela. Ngithemba ukuthi abantu abadala kangako lamanye ama-journalist avela kwamanye inkampani ezihlukeneyo bengabe lesifiso esikhulu kakhulu sokuthi bahambe baye bavakatshela baye babona ukwenzela ukuthi basakaze into abangayitsho bayikhuluma ukuthi endaweni enje iqiniso sahamba sayofika njengokuba saphiwa imininingwane ngohulumende ukuthi abantu abanje bahlala endaweni enje bayenelisa ukuthi bahambe babayethekelele baye babona. Mhlawumbe sebengaze bephinde futhi labantu beZimbabwe babanike izipho ngoba la abantu badala kakhulu njalo kuyathokozisa ukuthi kube labantu abadala kangaka oba lomthunzi omuhle elizweni lakithi laseZimbabwe. Kodwa ke kungaba lihlazo kakhulu nxa ukuthi into enje kuyetholakala ukuthi ngitholo yedwa akatholakali. Ingakho ngowami umbono bengathi ohulumende noma abogatsha lweZEC abayenze into eqondileyo, abakhiphe imininingwane yokuthi bangapi, kuliphi idolobha, noma bahlala kuma care home noma bahlala ema reserve, kusiphi isigaba.